So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 kuMpalazi 2023 ngoKipu Dube. Endabeni zethu namhlanje. Waxotshiswa ngumnumzana Sengezo Jabangu ukudalela iParliamente emele isigaba sephelandaba Jabalala. Umnumzana Gift Ostaros Siziba usephanyeke amaphepha okuncintisa kukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja ngomnyaka ozayo emele ibandla le-CCC.
Kulabantu abavumelana loJabangu ngento leyenzakalayo. Abantu laba they are prepared ukuthi babhadale indleko ezi associated the litigation layer ngoba yinto esibile ebaqumbaqumbayo.
Amagqwetha kamnumzana Sengezo Jabangu aphika ukuba uncediswa ngemali evela kubandla leZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Waxotshiswa ngumnumzana Sengezo Jabangu ukudalela iParliamente emele isigaba sephelandaba Jabalala. Umnumzana Gift Ostaros Siziba usephanyeke amaphepha okuncintisa kukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja ngomnyaka ozayo emele ibandla le-CCC. Lokhu sekucaphule uJabangu othi uzamvimba ukuba ancintise kukhetho lolu njengalokhu okwehlele abanye bakhe kukhetho lwama-by elections olwaqhutshwa mhlaka 9 Mpalakazi. Umthuthandaba we-nomination court wamukele namhla amaphepha wazancintisa ezigabeni eziyisithupha endaweni ezijiyeneyo zelizwe, kubika u-Anastasia Ndlovu.
USiziba uzancintisana lonkosikazi Moblessing Thembo ophansi kwecele le-CCC ekhokhelwa ngumnumzana Sengezo Jabangu. Umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF lo mnumzana yona Nkomo wedopu uma engavinjwanga ngumthethwandaba. Abane laba baphanyeke amaphepha abo edalele nomination court kobulawayo unkosikazi Sithembiso Khuphe okukhomishini yeZimbabwe Electoral Commission wethulele intatheli zindaba amagama alabo abaphanyeke amagama abo.
Nkomo Abraham yona OEDOP, Siziba Gift, OEDCCC, Thembo Moblessing, OEDCCC, Chuma Joseph, OEDZANU-PF. Bonke labo amaphepha abo angenile, angene aphumelela.
Umqondisi wekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission umnumzana uCloyile Silwayigwana laye uthi baqhube kuhle umsebenzi wabo enomination court.
Yabakanga ama-court arrests lamhlanje kulama-by-elections awamani asangasemthethweni endaweni ezisithupha. Kube ukuthi kuzaba nama-by-elections siyanjalo ukuthi uhambe njani kuma-nomination court ama-by-elections ama-wards angu-20.
Unkosikazi Othilia Sibanda obemele unkosikazi Moblessing Thembo uthi inomination court iqhube kuhle umsebenzi wayo.
Kodwa nizofayela uMoblessing Thembo kuphela ndaba shabalala kuma-situation. Uhlelo luhambe kuhle kakhulu, yonke into ihambe kuhle. Hayi, sizangena endimeni kusetshiwe ngoba sithethe umntwana wakhona apha ekhaya. Ozalwa khona phana Moblessing umntwana weTshabalala ukhulele sizinda, so sibethembe ukuthi abantu baza kuhlonipha lokhu bemvotele njengomntana abo oyinkazana.
Ukhansela uDonaldson Mabutho ophanyeke amaphepha kaSiziba walile ukuchaza isizathu sokuba labantu ababili abe-CCC abaphanyeke amaphepha enomination court esithi uSiziba wenza okusemandleni akhe.
Ah, jobela jobona. Across the bridge and get there.
Lo
This is a struggle. I saw my imposter or lava bas shang and is it to see. We are the real triple C. Jala saw the sapas and Kalalumus, Mutti, Fagatumus, Song, and Omumut, also some way. So, City Asambe, Siobona Pandi. That's the nature, even in Pinjar.
Loku Utapule Uchabang Oti. Uzavimba usiziba ngoba waxotshwa kubandla lesi-CC igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobile sithole uthi usiziba uchithe isikhathi sakhe ngokuya e-nomination court.
Sizohamba asuze sidinwe ngoba vele kwakulomsebenzi umsebenzi kumele usetshenze. Well, engingathanda ukukutsho ukuthi angi-understand ukuthi at times i-decision yona le yokwenza into enjengayona leyo from an individual or an uhlakaniphile ukuthi ngincedisa ngani ngoba ekugcineni kuye uvele ungekho ku-ballot paper uza kucala futhi ukukomplaina kuyukuthi into le ngabe uyibambe ngendlela ethiyeneyo manje i-triple sesite ayikufuni angithi and wena ukwazi ukuthi abantu bakufuna gobe as an independent gobe under another banner because ikhothi esiyisahlule indaba naleyo ukuthi futhi uzabe ukuthi ukubambe ngendlela ethiyeneyo ungayiikwela decision ekutintshana liyane yafakwa ikoti hhayi ngathi kuzaba lukhuli.
Kuzaqhutshwa ukhetho lwama-by-election elizweni lonke jikelele lokudinga abazamela izigaba eziyisithupha edale lephalamende njalo lezigaba ezifika phose amachumi amathathu zamakhansili. UChabangu waqotshisa ababemele izigaba lezi esithi sebeqotshwe ku-CCC kodwa icele le-CCC eliphansi kukamnumzana Nelson Chamisa lithi uChabangu wenza okusekhanda lakhe njalo okungekho emthethweni ebambisana lebandla leZANU-PF. Okwamanje uChamisa labanye bakhe sebemangalele uChabangu ezekhe ngokusebenzisa isithombe sakhe ukhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kwaBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amagqwetha kamnumzana Sengezo Chabangu aphika ukuba uncediswa ngemali evela kubandla leZANU-PF. Umnumzana Ngqobani Sithole omunye wabamele uChabangu uthi uChabangu uncedwa ngabantu abahambelana lakwenza kubandla le-CCC lapho sexotshise khona amalunga edala lephalamende amaningi kanye lamakhansila. Amagqwetha akuzinga eliphezulu eZimbabwe ahlawulwa amadola angamakhulu amahlanu $500 kuhola linye. UChabangu okwamanje ulamagqwetha amathathu agoqela uSithole, umnumzana kuchachaphulu lomnumzana Louis Uriri. USithole uthi kasuze achaze ukuba uChabangu uyithola kuphi imali abahlawula ngayo.
Ukubizwa kwamagqwetha kwaba ngenye into. Ama-clients usually ayabuye ebhadala asizake siwabuze ukuthi imali leyo uyithethe ngayo. Kodwa engikwaziyo ukuthi kulabantu abavumelana loChabangu ngento le yenzakalayo. Njalo abantu laba they are prepared ukuthi babhadale indleko ezi-associated the litigation labor. Ngoba yinto sibile ebaqumbaqumbayo. UChabangu ngenxa yokuthi ngumuntu abanye abamviwa as unpopular ngenxa yokuthi udila lento abantu abangafuni ukuyilalela. So kunabantu abane interest in this and I'm aware ukuthi yiwo abamncedisana layo. Asoze ngikhulume ukuthi imali zethu sezabhadala zonke kumbe azikabhadala. That is between thina le-client. Kodwa as much as bebuza khonoko ubone yabo lepho ngoba bona badefenda ngamagqwetha amaningi amaningi okudlula akaChabangu. I think sesidile la magqwetha close to 30 yibo. Ukuthi avela ngaphi maybe kona ngontaba kayikhonjwa akula muntu ofuna ukubuza. Kodwa into eqakathekileyo nasi ukuthi uChabangu is raising ama questions aqakathekileyo. leadership ACCC including uMongameli has decided ukuthi yena is not going to engage uChabangu, is not going to answer those critical questions. One of ama issues raised uChabangu ukuthi ibandla leli elimelela ukuthi libe libandla elikhipha leli libusayo be worse than any other bandla ongacabanga in the 21st century. It is so undemocratic. It is led by an individual. It is structureless. Imali zephathi ukuthi zisebenza ngapi akulokwaziyo. Ngumhlambi kazelusile kuyathethiswana, ungathi uyabuza uyathethiswa. Yiwo ama-issues akhuluma ngawo and yiwo ama-issues esiwakhangeleyo.
Ye, sithole ubonakazani manje kumele kwenziweni ngodaba lolu?
There is need for an alternative dispute resolution process. Ukuthi iphathi kayikwanisi ukuthi ihlale phansi ilungisise into ezikhulunywa ngabantu bayo. Ukuthi umnini lekhatshana ufaka abanye abantu phakathi ucabanga ukuthi you wish these things to go away. Kungaba liphupho.
Ye, khonapho-ke nxa usitsho njalo-ke abanye bakhuluma bathi njengoba khanyazani liyabiza imali eningi, khanyazani ibandlela ezanu p f yilo phela elihlawulayo imali leyi ngokutsho kwabantu lapha sithole not ukuthi kuthiwa yithi lapha ungabaphendula usitsho njalo ungathi
sesikuzwile nathi siku-social media sesikuzwile into ekhona vele abantu abangatsho njalo yibabe triple C ngoba yona i-triple C is becoming a problem to itself. Nxa ungavumelani layo ungwezana ikanti besikwazi ukuthi kuzano ungathi hhayi into azihambe kuhle kuyathiwa you are a puppet of the West. So akusela mehluko ukubiza kwethu vele besihlala sibiza depending ukuthi kumenga kodwa inkalakatha yento ngeyokuthini if a client brings a good case in our view isibona ukuthi kuqakathekile ukuthi siyibambe sisayibamba unless and then ahambe ayihlala phansi la yena lowo baba bakwazi ukuthi imali lezi zivela ngoba yena orepresenta laye elinye ihlangothi le-triple C bengenzi ungani yena ngumuntu ovele ezihlahleni bona yiwo asebengavele ezihlahleni ngoba i-triple C nguye
hayi
is representing it as secretary of i-triple C. So iZANU PF kabambe mbijana kabadile lama problems ngkhaya.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke.
Umthakathi lapho komatelwane, umthakathi ngkhaya.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqoda likamnumzana Sengezo Chabangu besixoxa laye ekobulawayo. Siphinde sixoxa ngodaba lolu lo mnumzana Fortune Mlalazi ocele CCC elisekela umnumzana Nelson Chamisa.
Kusegcekeni ukubana umthakathi ukhona njalo isandla semfene siyabonakala. USengezo siyamazi sonke, ngumuntu esesebenze laye isikhathi eside, ngumuntu kazana nje njengathi ohlupheka njengabantu bonke, ngithi obehlupheka njengabantu bonke baseZimbabwe ehlutshwa ngumnotho. All of a sudden sesibona selamagqwetha amakhulu oriri ababizayo labonqobani sebemela nje nsuku zonke. Kukhona ukuchaya amanzi, siyazi ukubana zikhona imali ezitshisiweyo ezisuka kwezinye indawo esingazaziyo.
Kuyini okwenza linakanele ukuthi ungabe kule nto enjalo?
Njona ngisitsho nje ukuthi uSengezo Chabangu ngumuntu esimaziyo, ebesihlala laye esigabeni, simbona sikhulumisana, sicelana ithukela lamasawudo. All of a sudden usengumuntu omkhulu osesenelisa ukubhadala amagqwetha njengabo uriri. Yikho sithi hayi kukhona nje, kukhona umthakathi.
Ye, ngokukhuluma kwakhe umnumzana Ngqobani sithole uthi bangeke batsho ukuthi imali yangkhona le abayihlawulwayo ivela ngaphi, ngoba kumele kufihlwe phela anivele kunje ngabantu bonke.
Ye, njengamagqwetha usithole uright, asizake sibone kuthiwa igqwetha libhadala imali engaka kumbeni kutheni, njalo asoze sikubuze. Kodwa siyazi ukubana kukhona amanzi aphehliweyo somewhere.
Ye, manje ungezwa kuthiwa uSengezo ulayo imali yangikhona-ke baba Mlalazi, inxa ulayo phela.
Hayi, ngiyabheja uSengezo imali leyo kalayo. Nxa elayo uyabe ithethe ngapi, ngoba uSengezo ngumuntu layo ozihambelayo emgwaqweni njengenengi elingaqhathwanga. USengezo kaqhathwanga noma kuphi, akala mali.
Ye, inxa yokulazwa inkomo phela, inxa lamadonko usantonkana lapha lalapha.
njengobana ngisitsho uSengezo ngumuntu esimaziyo esiphila la esigabeni. Uma eledonki uyabe eledonki ezimbili, elenkomo elenkomo la ezimbili, njengomuntu wonke imali yokubhadala amagqwetha njengabo uriri uyabe eyithethe ngapi, ngoba phela ungeke uthengise amadonki amabili bese uyahlawulela uriri. So kukhona okungahambi kahle.
Umnumzana Mfortuna Mlalazi ukucelele CCC elisekela umnumzana Nelson Chamisa besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa. Ikansili yezomvikela kunhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele, United Nations Security Council, yilakho ukuvota kwisivumelwano sokuthi kumiswe impi ephakathi kwele-Israel le-Hamas ukuze kuphathiswe uZulu osahlengeni eGaza. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umphathintambo wezomvikela welemelika umnumzana Lloyd Austin esithekelela kwele-Israel uyaxoxa ngokuvikelwa kwabantu kanye lokuthi ele-Israel libeke phansi izikhali eGaza. Istudio 7 ixoxwe ngodaba lolu lomnumzana Ambrose Sibindi, owayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yabahlali bakobulawayo yeBulawayo Progressive Residents Association.
Impilo yani ukuziphela isozicedwe nombobo, ayisozithodwe ngamamisayili kodwa izaqedwa ikhumisa. So-ke khona kosakusenzakala kuyasijabulisa kakhulu, kuyadingisa ukuthi okuyisa ukuphemba umlilo omuhle okuthi amathuba asephezulu ukuthi impilo yani siyokugcina, ngoba siyakubona ngokuzokwenzakale kube yindlela ukuthi kukhulumiswane. So nethemba kungenzakala kodwa kungakhulumiswana kuze kufike lapho okukhulumiswana khona umlilo okuthiwa yisizibayo. Siyakubona sokuzobhele khonokho. So-ke siyaqhuqhuzela ukuthi into ezinjengalezo aziqhubeke, nala mazwe alamandla lawa ahambe angenele ancede ukuthi lezi ngadla zombili eziwayo ama-Israeli labona-ke amanje ama-Palestine abe amazi kufike nje ekuqineni, ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezinto ezingezonakalayo. So-ke ngibona ngathi umhlaba uyakuthokozela khonokho, ngoba impi singakhohlwa ukuthi lezinto ezingezenza empilweni zabantu, kufa abantu, kube i-property, ne-economy iyahlupha, kube lento zama-recessions zithole into zingasahambi, ezinye into zidura, impilo isisiba nzima ngenxa yempi. So ukuma kwento ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Singakhangelela ukuthi kungaba lesivumelwano esinjani esingamisa impi, yisiphi isivumelwano esingaphathisa lapha?
Yes, impi yama-Palestina lama-Israel ezobe njengokusitsho yinto endala kakhulu, iba khona ine, ibe khona ine. Kodwa ngibona ngathi iphose empingweni zaba khona nengxenye siyaba ngesimbi esiphezulu kakhulu ngokunandela okwenzakele, and leqiniso lokuthi ngaso kungaso kuqiniswa kanje bayananzela ukuthi ini bayincedisa. Engxenye ezikahle zibuzeke ukuthi isivumelwano fane sibe khona nesokuthi kuba lokho kuthiwa i-compromise ngi-give and take, kuthi bavumelane hayi kusukela namhlanje sizasebenza kanje kanje kanje, nxa kulalokhu sizenza nalokhu nalokhu, kuzenza impilo ehle ingasabi khona. Kodwa singathi ngesikhathi esingakanani ngavele into ekhiswana siyifuni yabongaangicaza okanye ofunini kodwa sifunethi ivumelwane kube nento ezibhakabhaka izivumelwane ezenza ukuthi impilo ezele ingasabi khona. Odla ngabe bengathi kulokuxabana bafuna ukuba kube nendlela ukuthi kube lebunye umuntu amlanguzo ozabe kutshela ukuthi hayi funa kule nto enje ukukhulumiswana, bangavumeli ukuze kugcine kuqalisa impi kunyankulu kakhulumiswana. So sithi thina into sifuna ibe khona impilo ime kokuphela, kodwa iza kuma kuphela ngaba la ma-conditions afakwa phansi, and amazwe amabili athembe ngawalandeli kuze ngasingahlani le mpilo eyifuna.
Umnumzana Ambrose Sibindi wayekunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo tapho kaNcube weStudio 7 ekoBulawayo. Siyamangeni kusigaba esilandelayo, sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi liwise indizamtshina zohlobo lwama-drones zakwale-Russia ezinhlanu ebezihlasela izolo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Isizalwane sakwele-South Africa esathunjwa ngamalecatsha kule mali ngomnyaka ka-2017 sesikhululwe. Umnumzana Gecko van der Venter wathunjwa kwele-Libya. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Wezempila kahle sixoxa lo sikhuchamfundo solwayo ngwenya ngokungendleki kahle kwabantwana ngesikhathi leZimbabwe libhekane lendlala eyesabekayo.
Malnutrition ikuthi umntwana abantwana ikakhulu aba under 5 abangakafiki iminyaka emihlanu baya bengazuzi okuthiwa yi-balanced diet. Imizimba yabo ibisi sehluleka ukuthi ikhule kuhle. Yikho le i-balanced diet yabe mele ukuthi ibe nama-carbohydrates, nama-protein, nama-vitamin, nama-fats. Kodwa ngesikhathi sendlala uzathola ukuthi abantwana baphonga uphi ithukela iporridge yethukela. Lokhu kuyingozi ebantwaneni. Abantwana lana basakhuli kuhle, sebebanjwa la ngemkhuhlane enjengabo-TB.
Yes, singathi khonoko ke kunganqabelwa njani njengoba sikwazi ukuthi kule ndlala kangaka.
Yebo, omama kube bekhangela ukuthi nqabe sipha abantwana ukudla kwakhona kula khona engikukhulumile ukuthi ukudla kwakhona kula ma-carbohydrates njengokuthi kule sitshwala kuphinde kufakwe inyama kumbe ifish, kufakwe ama-vegetables, kufakwe uchako, kufakwe kungaze labo peanut butter, kungaze kwaba lo umntwana ephiwe porridge nje njalo. Every day.
Yeah, kodwa ngesikhathi sokuswela abazali abakutholi khonoko pho kumele benzeni?
Kumele basebenze gadalala ukuthi ngoba impilo zabantwana ziyabe zingabonakala ngoba ima-nutrition umntwana engaba lekwashioka ngoba i-marasmus uyangenesa ukuthi asichiye imphefumulo wakhe emhlabeni. Yikho into eqakathekile abadala besebenze gadalala loba kulanjwa kunjalo uzathola ukuthi nxa kule nyama inyama lana ingaze yaphiwa ubaba abantwana bephiwa umsobho hhayi kumele baphiwe inyama labo kwenza ukuthi bazuze ama-protein lokuchako khona lokho becazulele labo peanut butter. I-peanut butter kakhulu iporishe le-peanut butter iyanceda kakhulu. Yikho ngiyabona oyigabha kwe-peanut butter kungakusoze kudure kangako kungaze kwafakwa ithukela yodwa eporichini.
Asithi ke umama usekhaya eGwanda kumbe khona ngale ke eLupane njalo uyaswela kumele ayenzeni?
Bana kunje emhlabeni abantu imuli ngemuli abantu sisemadrobheni abanye basemazweni eMelika ngaphi ngaphi. Kumele sibone ukuthi siyancedisana nje bantu bakithi sifake izandla zonke la makhanda endawo yinye sincedisane. Umama nxa eswela laye uyakhuluma labantu abasesigabeni sakhe ukuthi hayi umntwana lapha kulento embi kangaka nginethemba ukuthi kulabantu abangamnceda esigabeni. Umphuchako nje lo umphi amazambane ukuthi ayenze idobi leli engikhulume ngalo.
Ye, kodwa kulabanye abale izinto ezinjengamachimbi indumba lokunye akusebenzi khonokho ke njengaloko kuthiwa ngama-substitutes ngesilungu?
Hayi, kuyasebenza kakhulu amacimbi-ke yiwo ale protein engcono kakhulu. Inhlanganiso ezinjengabo WHO i-World Health Organization bayazama ukuthi bathi ukuthi abantu bepha abantwana labadala amacimbi akukhanya ayanceda kakhulu endabeni ze-nutrition lezi lokuvikela i-malnutrition ebantwaneni.
Ngaphandle kwamacimbi emakhaya khona ngale kumbe ngithi emaphandleni akukho okunye abantu abangathi begcine besila ngakho besiba abantu babo?
Kule nhlanzi behambe ethi inhlanzi uchako besengichako konke kwembuzi ichago lembuzi lenkomo konke kuyanceda khona lokho.
Ye, into ezinjengenyosi lokunye ke akudliwa lokho kumbe khona kumbe njani?
Hayi, kuyadliwa kodwa-ke kuyabe kule thukela anti uyabona ukuthi ungafake ithukela kakhulu ufakele lalokhu isitshwala iporiji leli susokusenza i-malnutrition akubalansed kona lokho kodwa kako kungeke kuvikele i-malnutrition.
Ikakhulu ubatshela lapho ukuthi abanganika abantwana isitshwala bevube ngamanzi.
Hayi, lapho isitshwala kumbe iporiji nje efakwe ithukela hayi ayivikeli i-malnutrition. Umntwana uyabe esuthi wena ubona ingane usuthi kodwa kungasiwo balanced diet yiko ukwenza ukuthi abaningi bebele kwashuga.
Ye, phosele ukugcina sikhuca mfundo ngwenye.
Sinanzelele kakhulu ama-under 5 njengoba kulo nyaka siyabona ingane kuzaba le ndlala enkulu yibe abantu angathwala nzima nge-malnutrition.
Lo ngusikhuca mfundo solwayo ngwenya osebenza empilo hospital lapha bekhuluma le Studio 7 ezimele. Omanje sesikusigaba sokubingelelana.
Nika malami kutwa yenzwa uslingi wese zinshala yekezi Teku vingelela umama wami usekaya eshurugwi Nifinde nivingelela wantana wama wase kwekwe umetiseli upatreki Upatricia, Prudence, Ulaston Lomalume wami useshurugwi Lobaba muse harare Lawanga nwame nshala na wapanapa yekezi Yetile njani donke, leso wazami zonke zinyenga skambanga ama viso.
Ye, sekunjalo, ku Studio 7, nyabonga kakhulu, sengikhona futhi igama nguzibusiso Ndlovu. Ndiyabuka lapha entshela nyimba, ngithanda ukubulisa umalumami lapho oyendele kokhulu sambana lapho engakhulela khona nguye umalumami owangikhulisayo, ngithi khule lapho malumami, khuluze ukhokhosho. Kuyombulise futhi lo mama eBulawayo ephumula South laba nawo abami lapho. Kuyombulise no-anti wami ose-DK ongumisi lapho e-DK Primary, eTongotongo phela. Mbulise nosisi wami ose-Lupane, mbulise nomunye usisi wami ulipoyisa lapho edrobheni nendoda yakho uDube, ngithi linjandapho. Ngiyabonga, igama nguzibusiso Ndlovu.
Ah, sakubona msakazi. Ngethemba ndithola ningabaphilileyo. Ndithanda ukubingelela imodlenke yeStudio 7 abasakazi nabalandeli igama Elmonimoni Makelela ndiseVictoria Falls. Ndithanda ukubingelela odadewethu emzala nabo umama Mabebe osisimiriam waseCape Town koBulawayo uRejoice wasesithandiwe nabanye abafowethu abahlala koBulawayo. Ndithanda ukubingelela le moli yakomatyhelela yawaselupani endaweni yase kumede imlamuli. Ndithanda ukubingelela le moli yakhe yakobebe nesalamini eVictoria Fosbela inkosikazi wam labantwana labonke abangazile badlala isabatha lonke ijikelele emhlaba ngiyabo
lokubonga kungamukela uStudio 7. Igama lami nguPrithi Moyo, ngikhuluma ngisendaweni yaseGoli. Ngithanda ukubungelela ingane yami uBethemba engayigcina ngo-2020 ngezizathu ezithile. Ikusendaweni yaseMguza eGoldfield, ihlala nokhulu wakhe uSamehlo Lusha Dragisbana. Ngithanda ukuthi umbiko lo ungafika engane yami ngoba ngikhona ukuxhumana nayo. Ubaba washada omunye umfazi ngezizathu ezithile. Kuthiwa uma mbuza ngengane yami abathandi ukungitshela ngayo. So bengicela umlayezi lo ngiyekhize. Ngicela ukuyibona ingane ukuthi ngiyayithanda, ihlale yazi ukuthi ngiyayithanda. Imidlalo hleli ngiyicabanga imidlalo amalanga.
Siyabonga kakhulu kubo bonke labo basithumezele imilayezelo yabo. Abafisa ukungena kuhlelo lolu lokubingelelana nansi inombolo +1 202 394 4872. Nzayiphinda njalo +1 202 394 4872.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lo umsakazo we-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e-Washington. Ulaito kunamta spoka ngoke tolo mapaya elections oluza kutuwa ngonfio lanja ngomnyaka yozayo. Ulande lukupa nyeko kwa mapepa abaza ngintisa kuketo lolu utale nomination court na muda. Singa katika ukelelo lutu ya mtanji otisipone bezi kokela. Waphosiswa ngumnumzana Sengozo Chabangu ukudala lephalamende emele isigaba sephelandaba Chabalala usephanyeka amaphepha akhe nomination court ekubandla le-CCC. Sikuba lapha ke uhlelo lwethu oluvalisayo. Umthombo sithembayo uKeeps Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.